Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemir obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhlazi ku-23 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthi lokho akusebenzi kuza kwenza sicabanga ukuthi sizithathele isinto silobolane sithathele isidlo eminyama namathakada kuzaba sokungcono kakhulu ukuthi siyesayine izinkantolo.
Iningi lisele lidanile kulandela imbiko ethi imichado yabonke abachada ngomnyaka ka-2022 ayisebenzi ngoba kwasetshenziswa umthetho owesulwayo.
Sesikubongelayo ukuthi uhambo lwabo lwabhadalwa ngokuthi babeshule amakhiwa lalapho abaningi bakhuphela khona lapho.
Ukuphawulwa kwelitshe lesikhumbuzo sempi yebhubhu elupane ngolwesine kuthiya abanye belokhu benguna ngokungenela kukahulumende kulumkhosi. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usefunge wagomela esithi abaphathise amalwa ecatsha angene egigini adubula abulala abantu abedlula ikhulu bazowukhomba olotshwala. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usefunge wagomela esithi abaphathise amalwa ecatsha angene egigini adubula abulala abantu abedlula ikhulu bazawukhomba olotshwala. Amalwa icatsha amane abotshiwe ngemva kokungena enkundleni yeCrocus City Hall eMoscow izolo ahaza inhlamvu egigini kade likhona. Lanxa eminye imbiko isithi izikliwi lezi ngamalunga enhlanganiso ye-ISIS, umongameli Putin kazange akuveze lokhu kodwa wathi nxa abantu laba bencediswe ngele Ukraine lalo liza kubona ukwabonwa ingidi. Iningi lisele lidanile kulandela imbiko ethi imichado yabonke abachade ngomnyaka ka-2022 ayisebenzi ngoba kwasetshenziswa umthetho owesulwayo. Umthetho wemichado waguqulwa ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-2022, kodwa izicenxe zemichado zaqhubeka zilotshwa umthetho owawungasasebenzi. Siqoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, kungabe abantu abanye beshada ngesimo, kodwa ngathi uthiwa sithe umchado siwuhambise e-SQN wayafika kuhulumende. Ma sewuthwaka ukho, uyabona ukuthi kuzophazamisa imishado eminingi. Lo kade eshadile, sekubona ukuthi hayi lokhu ushada kwami kade ngakuphamba, hayi ngangishade ngingaxabakanga, usezabona ithuba lokuthi angasaphinda chade. Esethibona kwesingakwenzeka sibone kudilika imizi kumbe imishado eminingi.
Manje singabona yini abanye sebengasafuni imichado yonale yesilungu sebefuna ukuthi bachadiswe ngesintu?
Singakubona lokho kusenzeka. Lani yimi nginje babukande mase ngishadile sengithe hayi sengishadile mbe hayi akwenzi ukushada ngesintu, izoshada ngesikhiwa. Ngiye kuhulumende ngiyesayina lowo mshado mase kuhlalahlale sokuthiwa umshado awusebenzi ngoba kwaphambaniseka kulokho kwayenziwa nguhulumende. Ngizabona kungcono ukuthi kuzothiwa ngazenzela umshado wami wesintu. And kusukela manje ngiyabona ukuthi sizabona abantu abaningi bengasaxekathekisi ukuyasayina emakhodi kumbe ukuyasayina ngaphansi kukahulumende ukuthi bashadile. Babone kungcono ukuthi bayenze nje ingxoxo zokulobolana, balobolane bashadise emakhaya, ngoba bengakwenza abantu lokhu ukuthi bashade ngesintu. Akwalekanga ukuthi bashade ngesintu. Ngabe ngashadela ngesintu bagcine bengaziboniwe ngaphansi kwendleko zokuthi ukuthi bechone besiya chata ngapho kuhulumende kumbe ezinkantolo abantu bazobona kungcono kulokho ukuthi uzishadela ngesintu akukho umuntu ozovuka usasethi khona hayi umshado lo awusasebenzi noma ushade kanje kanje so umshado kahulumende nga usiba le migomo lembandela enjele ukuthi namhlanje kuthatha isinqumo kusasa isinqumo sivuke sifithi lokho akusebenzi kuza kwenza sicala ngokuthi ukuthi sizishadele ngesintu silobolane sishadisane sidle inyama lamachakada kuzaba sokungcono kakhulu ukuthi siye sayine izinkantolo.
Lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu odwela ilungelo labesifazane. Ukuphawulwa kwelitshe lesikhumbuzo sempi ePupu eLupane ngolwesine kuchiye abanye belokho bengunguna ngokungenela kukahulumende kulumkhosi. Elitshe lesikhumbuzo lilotshwe igama likamongameli Emmerson Mnangagwa onguye ophawule lesi sikhumbuzo sempi yebutho lenkosi uLobhengula ele imbizo elaliholwa yinduna uMtshane Khumalo elalwisana lebutho labamhlophe elalikhokhelwa ngu-Allen Wilson ngomnyaka ka-1893. U-Ezra Chisasibanda ubesembuthanweni lo eLupane ngolwesine wasethulela udaba olulandelayo.
Bekukhiwa kuhlatshelwa ezendulo kusakhiwo esePupu Bethlehem Memorial Site eLupane esabelweni seMatheleni North, lapho bekuthe kwaqa iziphathamandla zikahulumende, inkokeli zomdabu, izakamizi labalondoloza imbali yamaNdebele ngesikhathi kuvulwa kusemthethweni isakhiwo lesi. Lindawo kulapho kwabulawa u-Allen Wilson labanye bakhe abangamathumi amathathu lane 34 ababezama ukuthumba inkosi uLobhengula ababemlandela kusukela intaba zintuna duzane lakobulawayo. Umnangagwa uthe indawo lapho kulele khona amaqhawe esizwe azama amandla wonke ukulwisana labamhlophe ababefuna ukuhluthuna ilizwe. Uncome ibutho likaLobhengula ngokwenzala ePupu duzane lomfula omkhulu uShangane.
Bravery of the Imbizo, I think, was not defeated, but it is defeated. You wait.
Ubuqhawe bebutho lembizo ibhiyozo elizibulisibo alizange linqotshwe kodwa lanqoba abelungu.
UMtshane Khumalo esizukulwane senduna kaLobhengula njalo seyinkokeli yenhlangano yezinduna wamukele isakhiwo lesi esithi imbali kakhokho wakhe iyamthunuka ngaphakathi. Ukhokho wakhe uMtshane Khumalo wakhokela imbizo eyabulala uWilson labanye bakhe.
Sikubongelayo ukuthi uhambo lwabo lwabhadalwa ngokuthi babeshile amakhiwa lalapho abaningi bakhokhela khona lapho.
Lanxa iningi lincoma isakhiwo sesikhumbuzo lesi esakhiwe nguhulumende osebambe isihlalo sobuduna kulesi sigaba eluselupane induna kaMabhikwa sola indlela okwenziwe ngayo njalo uthi imbali ayibhalwanga ngokuqondileyo.
Abanye babhala betshelwa ngumuntu ozihambelayo. Hayi, siyayazi thina abanye sikhule kuqala kusesenemkhonto lapha namathambo esakhanya manje.
Umlobi olodumo wengwalo zembali yamaNdebele uMnumzana Phatisa Nyathi ulandisele uZulu ngokwenzakale ngosuku abamhlophe bezama ukuthumba uLobhengula kodwa behlulwa libutho likaLobhengula.
Faka 3 sekungu-December 1893. Ha, kuthe ukuthi kuyasa yadubhani.
Kunabanye ababekubutho likaLobhengula abatshabalala ePupu. Wayenduna intaba zinduna uNhlanhla Mangwendweni usola uhulumende ngokuzifaka kulolu daba.
Uhulumende uthole imvumo kubani ukuthi amathambo abiza thina bo sonke nje emahlaba ezulu.
Kulombuthano bekulamalunga ezanu PF laba amabandla aphikisayo abagoqela unobhala jikelele welinye lamacele webandla leCitizen Coalition for Change uSenator Sengezo Tshabangu ochaza ngokuqhatheka kokuba kulo umbuthano.
Ukubuya kwami lapha ngizolandela inyawo zikaLobhengula. I represent the people of this region.
Amabutho abamhlophe ayilandela umzila ezama ukuthumba inkosi uLobhengula thuta lomfula omkhulu iShangane eLupane. Lapho kubika uLobhengula wanyamalala wachiya ihathi lakhe elimhlophe lenqola yakhe. Ngimele iStudio 7 ngapha ePupu eLupane eMathele North Province igama nguEzra Chisasibanda.
Siyabonga Ezra Chisasibanda. Sizaliphawulela imbono yomkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ngodaba lona lolu kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba oluzalandela ngesikhatshana. Ibandla elibusayelwa kule South Africa ele-ANC selihambise ibandla elitsha elemkhonto wesizwe kumbe i-MK emthethwandaba lisithi alibhalisanga igama lalo ngokusemthethweni. Ibandla le-MK elikhokhelwa umnumzana Jacob Zuma libikwa lilosekelo olukhulu olusekubangele ukuthi ele-ANC lethuke. Uhanjiswa kwalo enkantolo kubangele abanye ukuthi bathi isimo sezombusazwe kwele South Africa sesifana xathu leseZimbabwe lapho amabandla aphikisayo athwaliswe gadalala ngelibusayo lisebenzisa imithethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
I-democracy isingaphansi kwenkulu ingcindezi ezweni le-South Africa ngoba okwenze konke lokhu ukuthi iqembu elibusayo lize ligcine lisiye kantolo kube nezizathu esisodwa nje kakhulukazi. Okokuqala, le-party MK uma sibuka nje ukuthi ukuzalwa kwayo yaqalwa ukuzanywa ukurejistwa ngo-August last year. Bahluleka, kwakukhona okwakungalunganga emaphepheni okuzama ukurejista kwabuyiselwa emuva. Kuthiwa-ke bahamba bayalungisa lokho kwakuthiwa akukho akuqondanga. Babuyela-ke yafika iyamukelwa ngoSeptemba wakhona unyaka ophelile. Kodwa-ke iqembu elibusayo azange lize lithathe izinyathelo eyi-10. Sibona manje seyiqala ukuthi ithathe izinyathelo lapho lo wayengumongameli uJacob Zuma esesithi yena akazi ukuvotela i-ANC uzavotela i-MK Party. Kusho ukuthi esikubonayo ukuthi baqala lapho ukubona ukuthi sebebhekane nohlupho olukhulu olumangalisayo.
Isifundo bani esingasithola lapha nxa siqathanisa khona lokho okwenzakalayo eSouth Africa lokuyake kwenzakala eZimbabwe?
Isifundo esisitholayo babu Gandhi ukuthi iSouthern Africa yonkana isazake ibe ngaphansi kohlupho olukhulu lwala amaparty azithi angama-Former Liberation Party. Sikhumbule nje ukuthi ensukaneni ezisanda kwedlula baye baba nomhlangano lapha neFollows wona la ama-Former Liberation Party lapha kade bedinga ngida khona bethi amaqembu aphikisayo emazweni abo ngamaqembu atshotshozelwa yilaba ababemakolonize. Lokhu nje kukodwa kusengisela ukuthi kuningi iZimbabwe engathi isikufundisa amanye amazwe ukuthi baqhubeke bebusa noma bengasafuneki abantu bengasabathandi emazweni ngoba besebenzisa ukuthi bona yibona abalweli benkululeko.
Lo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowethu.
Kwezemaphandleni, izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezikhala ngentengo yenkomo ezithi iphansi kakhulu kulezinsuku ngesikhathi iningi labafuyi lithengisa inkomo ukuze zingahlaselwa indlala njengalokhu okwenzeke nyakenye. Iningi lezakhamizi kulesi sigaba liphila ngokufuya lokuthengisa inkomo. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esetakaliyawa eGwanda.
Inkomo eziningi ebezizothengisa eTakaliyawa eGwanda South ngolwesibili kuliviki zibiselwe emakhaya ngemva kokuba abanini bazo bengavumelananga labathengayo ngentengo. Inkomo eziningi bezithengwa nge-R10 ikilogram elilodwa, okudala ukuthi inkomo ezilesisindo samakilogram angamakhulu amathathu zibize imali engange-R3,000. Siqhumane lomnumzana Obert Moyo oyeBhorabhora eMlambapheli othi isimo esikhona sizwisa usizi.
Ngoba uma uzafuya inkomo for 4 years to 5 years uzothola i-R3,000. Udlula phezu kwama-drought anzima, uyafida, wenzani, uyazithengela imithi. But uma usulethe shuwo ukuthi uzothengisa, uthengisa 3,000. Sizorojwa emini kukhangele daylight, abantu bethatha inkomo zethu bahambe nasisale singela lulo.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Shepherd Mancaba owehalisuphi layo othi njengomfuyi kajabuli ngentengo yenkomo yalezi nsuku.
Thina esikufisayo ukubana kube le ntengo ethiwa isifuyo asithengwa ngemali ephansi kwenani elingaka. Lokhu abakusebenzisayo kokuthi willing seller le willing buyer kwenza ukubana labo abaswelayo bawele bathengise izifuyo nentengo ephansi engasoze basize.
ngaphandle kwentengo yenkomo. Abafuyi bakhala njalo ngentengo yembuzi abathi layo iphansi kakhulu. Nangumnumzana Mthumayeli Sibanda wekafusi eKwanda South.
Sile challenge lapha ezifuyweni zethu enkulu kakhulu. Izifuyo sizifuya nzima, imbuzi, inkomo, kodwa uzathola ukuthi imbuzi nxa sesifuya lapha eShowa amabhaya yiwo asebuye sinika iprice. Akusiphathi kuhle khonoko ngoba babe sebethenga imbuzi zethu ngama-R300. Zona imbuzi kwezinye indawo besiyazithengisa ngama-100 nje.
Usobhuku emaNtulunkundu kwa-16 eKwanda South, Mnumzana Admas Majaka uthi intengo le ifana lokuthi batshontshelwa izifuyo zabo libalele. Kungakho uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele.
As we have a government in Zimbabwe, kabafaki ilihlo ukuthi emashoweni lapha siyenziwa. We experience some daylight robbery.
Abathenga inkomo abaxoxela umsakazo weStudio 7 bathi ukwanda kwenkomo lokhu sekudala ukwehla kwentengo yenyama ngoba iningi kakhulu. Bathi njalo sithengiswa ngemali ephakathi kwamaranda angamashumi ayisithupha 60 rand kusiya ku-80 rand ikilogram linye. Nyakenye abafuyi kulesi sabelo balahlekelwa zinkomo ezifika 5,000 ngenxa yendlala. Okungani kuhle kwezulu njalo lonyaka sekujiya abafuyi bedidekile engqondweni ngoba sekumele bathengise ezinye ukuze bathenge isikuba kungenani le ntengo yazo ephansi. Ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngiseThakaliyawa eKwanda South, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Lamhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula udaba lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo.
Udaba lokusilelaphana ibhupha namasekhonza zashiyeniyo labe City Council khuluma ngalo. Sikhuluma ngokuthi akudikileyo ukuthi kube kuthengekho disaster ngoba vele ezikhathisi akunamanzi, amanzi awakho. Njalo amanzi awengekho kuletha imikhuhlane, kudala imikhuhlane eminingi enjengesihudo. Njalo kuletha ukuthi abantu omama babe nomsebenzi eminingi okuyadinga amanzi ngokuphela. Saphuma futhi nokuthi hashi phofi kuyakwenziwa. Wathi ezinye imethi eziphume kunasibaphana zathi ngangcono kunakhe amanzi ekambi. Amanzi ekambi siwalibe kakhulu njengomphakathi wakoBulawayo esinika abanye yabe bekhona ukuthi ngeze kuthi wanakhe ngoba asinashuwa ukuthi azahlandeleka yindlela eqondileyo. Njengoba kwesinye isikhathi kuwona lawo sewanathe khathesi behlula, sase sithi kungcono nxa engathatha amanzi lawa asetshenziswe kumandastri ukwenza izitima, ukwenzani ngoba amanzi lana abaphana
yebo. Belingabathembi labo abazingcwethi ukuthi bengawahlanza amanzi lawa asebenziseke.
Bakhona ke nezingcwethi ezisemasta, abantu abasemasta njengodokthalake ukuthi ukuthi amanzi lawa angahlanza siwanathi kumbe siwasebenzise. Ne-conjunction thina sathi hawu sala sibili kakhulu ngawo lawo manzi, sisala ngokuthi siyakwazi ukuthi angcole kanganani. Yonke into embi iphothela khona mphanaba, abakhipha izisu baphothela khona mphanaba, bonke nje amadimoni konke kwenzelwa khona phambi.
Izinqumo ezimqoka esingathi lizibophile emhlanganweni le yiziphi, kumbe hhayi kusaqhubeka ukuxoxisana ngalolu daba?
Hhayi kusaqhubeka ngezinqumo, kodwa okukhulu esikukhulumile ukuthi ngabe setshenze nakungagejwa izibhorane kakhulu ngoba amanzi akhona phansi. Basigedele izibhorane uhulumende nenhlanganiso thize ezingaphuma lokuthi zisidingele ukuthi sigejele izibhorane kube lezibhorane kakhulu. Kusakhangelela amalongi term wona lawo anjengolabo aquifer obani awa zonke indawo lezane zingathi zilamanzi. Sathi thina nganginoma zigejwe izibhorane abantu babe lezibhorane zokuthi abantu bathole amanzi.
Uke wakhuluma ngodaba lwabesifazana lapha lamantombazana, yelubaphatha njani udaba lolu? ukukhuluma kanje
khathesi zobe kunzima la kuwamantombazana la kubo abafana sebethola khona abantu abadala kuyaliwa kubaphatha kabuhlungu ngoba nje lutho kuzikuzi kumele zikhulume ngoba baphatheka kuba abantwana batshaywa nezokuthasha ukutshayana behamba beshadi ngezinye iindawo vele kazilazihorane abangcono yilaba abake bethole indawo yabe besiforane eduze kodwa baphatheka kubi kakhulu abantwana ngoba lesikhathi sokufuna sokubala abasitholi ngoba sebetshona ngaphuma esikolo segijimele emanzini ikakhulu nje yona la amantombazana kulula ukuthi bahlukumezeke ngoba kusakhona ukuhlukumezeka kwabo behlukumezwa ngabesilisa
kodwa ikhansili iyasiza yini kumpelayo akukho okunye engakwenza sesikhangela ukuthi iyalethela yini abantu amanzi ukube besebenzisa ngensuku bevalele
hayi ikhansili ikhanye ithe izasiza kube into lezamakhiyosi lamabhawuza bathi bazabe bencedisa ngayona lenda indlela kusalungisisa ukuthi sithole amanzi
likhangelele kusasenjani ngodaba lwamanzi lolo elakho elokugcina
hayi thina sifuna ukuthi kusetshenzwe masinyane ngendaba yamanzi ukuthi umncediswane siyakwazi ukuthi izulu alikho njengalithi ngapha ukuthi umhlubulo wakuthi akulamanzi kodwa besikhangelele ukuthi ngokuchecha bezezigokwane zazifakwe nxa bekhona abangafinncedisa ukuthi zifakwe kukhulumisane labo ngokuchecha ngoba kucinayo ukuthi amanzi azabe sengasekho emadamu siyabe sesisengozini kakhulu sifuna ukuthi kufakwe izigokwane yonke indawo nje kube duze lokuthi umuntu omdala ngesalukwazi ukuthi ngumatshati yathatha idembeni sezithathe amanzi ngesayisini
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP
okwaqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
linjani baba Chris Gande labalaleli
ungasitshela ukuthi lina njengebandla lithini ngenyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi kufakwe isikhumbuzo sempi yebu
okwenziwe nguhulumende asikujabuleli njalo kasikuqakezeli izandla okokuqala sinanzelela ukuthi umsunguli wodaba lokukhunjulwa kwendaba yebhubhu kusukisele emuva khona le ngeminyaka yabo 2006-7-8 mangaphambanisi ngubaba uKhonti Mhlanga osowedlula emhlabeni makalale ngokuthula eyiqala lindaba sasikhona esibiza njengama stakeholders sikubhethu likazwe esitshela ngokuthi indawo yasebhubhu kumele iphakanyiswe layo ikhunjulwe njengezinye zezimbali sezimpi ezigoqela obhekli of Gadadi obhekli of Lalaphansi obhekli yasempandeni ukwenzile ke okababa uMhlanga lanxa sasisitsho kuye ukuthi ngokuhamba kwesikhathi baba uMhlanga uhulumende wezanu PF uza kuthatha lalolu hlelo kuyadanisa ukuthi uEmerson Mnangagwa uhlelo lolukaluqali ngabo lonyaka sesimbona eqinisa ikhande siyakhona ngale belukhona iminyaka yonke ubaba uKhonti Mhlanga elwenza futhi njengesizalwane saselupane igovernment kayizange ilurecognize bayehluleka lokuhlonipha bakhulume ngaye ngoba nguye umsunguli walolu hambo embasola kakhulu ngabadala bakithi abagoqela obaba uPhathisa Nyathi labantu abanjengabo Peter Zwide Khumalo esibabone besemcimbini nalawana kumbe ngithi lamakhumalo wonke jikelele ngoba bathatha umbulali besiyamhambisa endaweni okungamelanga ukuthi ngabe uyafinyelela indawo liyana simbona eseqamba amanga ekhuluma ngokuthi uyisemkhulu ukhokho wakhe okuthiwa ngumubengo mvengo wayekhona kumbutho kalobhengula abuya sitshela ukuthi wagcina ngama 1940s sebuyela kibo khona ngale lanxa isishona wayengasasazi yazi isindebele yena indaba ngama 1940s simuzwa ngembali yakhe lokuthi wabuyela esishoneni kodwa sitshelwa futhi ngakweni ngicela ukuthi wayelibutho likalobhengula okusibonisa ukuthi mhlawumbe nxa eqinisile lokho ukuthi uthi wayevele ngasobutho wayeyinhloli ebuthweni likahulumeni likalobhengula njengoba sikwazi ukuthi kubhek yasegadad eka 1893 amashona ngu 652 abuya ehamba lamakhiwa ezothengisa ezokulwa lamabutho kalobhengula kuyabonisa ukuthi mhlawumbe nxa eqinisile kutsho ukuthi lo muntu wayeyispy wayengasombutho kalobhengula ngoba ubuyela njani kwelakibe emashonaland ngemva kokuthi impi siphelile ngama 1940s ulobhengula sowanyamalala kudala kodwa ke ngakweni ngicele sithi imbali yamanga ngoba omnangagwa kudala beqamba amanga ngizahle ngithathe lesi sikhathi futhi ngikhulume ngokuthi nxa kuliqiniso lokhu u-Emerson Mnangagwa wabulalelana abantu bakithi ngeGugurahundi ngeminyaka 1983 to 1987 ndizakhumbula ukuthi ngomnyaka 1984 ekhona ngale lupane wakhuluma ngokuthi abantu bemathebeleland bangamawu abafuna ukufakelwa i-DTT
khona ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa ebekhona akhokhele lombuthano njalo lesikhumbuzo lesi silocho igama lakhe likubone njani
akula bantu abathengisa isizwe njengabona laba abathethe uMnangagwa bengabantu bakithi bayamhambisa ebhubhu liyadanisa ngoba bayehluleka ukuhlala la phansi bamtshela iqiniso ukuthi emathebelelendi abantu bayakhala ngokuthathela umhlabathi wabo yibo o-Emerson Mnangagwa lamashona lokuthathela umnotho wethu wonke igolide lonke lisemathebelelendi lokufundiselwa abantwana bethu ezikolo zethu ngabotitsha besishone bayehluleka ukuhlala phansi bamtshele ukuthi abantu besindebeleni bakhala hala ngalolu cuku wena hulumende ka-Emerson Mnangagwa lezanu PF yakho elikwenzayo bayehluleka ukumtshela ukuthi Emerson Mnangagwa khona manje ukhuluma ngodaba lokugugurahundi othi ufuna lulungiswe zinduna abantu abafuni ukuthi udaba lolungabe lulungiswa zinduna bafuna ukuthi bona wena njengombulali njengo-perpetrator ubotshwe njalo ukhuluma iqiniso ukuthi wawukwenzelani kodwa sibabona bemthatha bemusa khona ngale njalo konke lokhu kuyabonisa nje ukuthi silabantu abangaba thengisi abacabangela izisu zabo besehluleka ukucabangela isizwe
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga babu Chris Gande labalaleli libe lokuphila okuhle
lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli wecele le MRP ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale Kuhlelo abaculi bethu liviki lomculi werumba uBonwell Louis Moyo ehamba leqembu lakhe leGanyani Music bephethe isingle yabo entsha elesihloko esithi useLondon. Nangu ke uMoyo exoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Super vocalize, dobe sa engineer. Wiz nanga sana mela ya kumbona, I was thinking. Wiz nanga sana mela ya kumbona, I was thinking.
Mbingelele mbongi thuba njalo babunkomo mbingelele nakubo bonke abalaleli beStudio 7 ngokuzalwane seCholothi endaweni yakwaSkente. Umculo ngiwuqale 2020 la engakhipha kona i-single track yami eyayisithi ungavumi. Ngabuya ngalandela ngakhipha eyinye futhi nginomunye umfowethu wasenkaya esiyezi abathungi ezabuya eyayisithi wena hlela nini. Ngabuya ngakhipha futhi eyinye ethi imambe emnyama. So kwathi December ngase ngikhipha futhi eyinye eyayisithi yona useLondon
A abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
NaseGoli, ngifisa ukuxhumana nami ngithinta kule number ethi yona 0742420300 0742420300 ungithinta lapho ngithola kuma calls na ku WhatsApp.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Ngiyabonga kakhulu ngoba nginokuthola uxhaso kulabo ingoma zami ziyabe zithe zihamba zafinyelela kubo. Ngiyabonga ngithi bebambe kanjalo behlale besazi ukuthi kulo nyaka lokule album elizayo. Ngiyalibonga uxhaso lwabo, ngiyabonga futhi lalabo abanikeza amandla ukuthi ngiqhubeke ngephambili. Ngithi inkosi ibusise.
Siyabonga ke Nkomo. Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye. Asidibaneni ngekusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.